Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle zulukandaba lapho elingali khona olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhla ka 29 Ntulikazi 2019 igama lami ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kungakhathalekile lokuthi umphathi ntambo wozokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Prisca Mufumira uzamiswa emthethwandaba lamhlanje edinga ukuhlawula ibail. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe ozaba ephethe isikhundla sikamvumile.
Singaza ejele sesikwazi ukuthi uhulumende lo kaMnangagwa hayi ubuthakathi uyabudinga uyabulungisisa.
Iningi lithi ukukhwela kwentengo yethukela izolo sokwengeze ubunzima elivele libhekane labo elizweni.
Senyake ngizwe abantu bezethikile ukuthi bazasengisela bathi abone impumelela ngoba iningi labantu livele kahlebeni.
Lamhlanje kuhlelo lwethu lapho isihlaziya udaba lwendlala esihlasele ilizwe ngesikhathi umnotho welizwe usiya nganxele. Sixoxa lomela isigaba sebulilima West edalele eParliamente umnumzana Dingumuzi Phuthi owebandla lezanu PF.
Lokhu engikucelileyo mina ikakhulu kusabele ngisihlangeleyo ebulilima West kunye labanye nje abaningi emadebeleland south engibaziyo. Sesicele-ke ukuthi kwengezelelwe inani lamasaka anikwa abantu. Bengikhuluma nje.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kungakhathalekile lokuthi umphathi ntambo wezokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Prisca Mufumira uzamiswa emthethwandaba lamhlanje edinga ukuhlawula imali yebail. Umongameli Emmerson Mnangagwa useyazise ozaba esaphethe isikhundla sikankosikazi Mfumira. Uhulumende uthi useqinisa imizamo yokulwisana lenkohlakalo elizweni kulandela ukubotshwa kukaMfumira owetheswa amacala okuchaphaza imali kahulumende efika phose izigidi ezilikhulu i-$95 million. Uhulumende wasebenzisa umthetho omvumela ukuvalela umuntu ocatshangelwa ukuthi ulecala elikhulu okwamaviki amathathu. Lokhu kwenzakala abasakhulayo bebandla lezanu PF besithi basaqoqa olunye njalo uluhlu lwamabizo eziphathamandla zikahulumende ezilamacala enkohlakalo oluzaphiwa i-commission ebona ngalolu daba eyeZimbabwe Anti-Corruption Commission. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya. Waqala ngokumbuza ukuthi kambe ngempela uhulumende ngabe ezimisele ukulwisana lalolu hlupho ngokupheleleyo na?
Uyabona ukuthi nxa amathole edlala selisinkomo kuyabhuca uthuli. Uthuli lwakhona luyafana lothuli olubhucwayo nxa amabhuru esilwa. So wena ungazibona ukuthuli luphonga ukubhuqa nje sithaba sithi hhayi amabhuru ami sekhulile. Hayi uyakupha manisile. Abantu laba dade abezanu laba ngasobantu ongabathemba kanti kungani belokhu bephalaphala ngaphandle bona sibili izikhulu zakhona ezokudlwamuzwangu azikabanjwa futhi awusuze kwenzakala ukuthi umuntu azidinge ubuthakathi. Yena enguye ethi hhayi lapha ekhaya kulabathakathi kungcono sidingane thina singabathakathi. Lokhu ngibona ngathi ngimadlwane kuphela sizawuzwa nje sebe sithi uyabona ungaze i-rerals ungayibala kuhle. Ihlithi yona akutsho ukuthi umuntu nxa esehlolisiswa uzabotshwa. Yiyo i-statement engiyibona isengathi ingasitshengisela ukuthi siqonda ngaphi.
Kodwa siyabona okokuqala nangonkosikazi Mfumira lokho esezandleni zabo.
Ye, yikho lokho phela ukuthi antsho ngebhayibhabhelini uthiwa khona ngesikhiwa bathi kule sacrificial lamb. Indaba ezokudlwanguzwanga ezi-corruption zaphuma kudala kanti laba labana bezesa labana bathwa khona banikwa $3 million ukungakwenzanga lutho kule nto ezinye kodwa asithini njengophela sithi ilizwe ele-democracy nxa yena umathandamoyo ujust mathandamoyo engumuntu oqondileyo uthi yena nginikani nithuba lokuthi ngisikhangelisise sizabona ukuthi lo obanjiweyo lo nxa ama-factor akhona ubufakazi bakhona bukukhona engaza ejele sesikwazi ukuthi uhulumende lo kamnangagwa hhayi ubuthakathi uyabudinga and uyabulungisisa.
Sesizwile njalo abanye sebephumele egcekeni ukuthi bethi hhayi bona kulalutho abalwenzileyo abafana lo nkosikazi Sekai Zenza lo mnumzana Obert Mpofu.
Labo kabathule njengomalume Mpofu kakathule. Nxa laba bantu bezanu besithi bona unotwetisayizwa ngendlela eqandule kabaphumisa ama-bank statements lama-financial reports ama-audits antsho umasiwa la nsihlale phumisa every year kulama-annual statements e-econet siyazi ukuthi inoti yakho yavela ngapha ichaya i-audit ukutshengisela ukuthi unoti yonke abalayo bayithenga njani imali yakho nibayithatha ngaphi amaloni akhona akulamfihlo hhayi sathi we are not saying ukuthi bakujilti thina sithi nxa bekungelalutho abalufihlayo kakuphunyiswe ama-records akhona ama-financial statements jabule la ukuthi hashi abantu laba balezandla ezingamngcolanga.
Ngezinye indlela singathi akula mahluko ozalethwa yikhomishini le entsha.
Hayi phela njengoba iphele sithi hashi zikhona iyoyazibhala sithi khona ikhomishini leyana yayikhona leyana yabo wabhila labo Christian Nkunu yabo bani bani le singalikhana singcolile. Hayi mina njengomuntu o-1 ozwisisa i-democracy i-commission i-constitutional kasibone ukuthi yile i-commission izakwenza umsebenzi wani ukuthi sikhondeme kathesi ngaba kungathi kusekuseni kakhulu kasibone ukuthi izakwenza kanjani njengoba sebesinika isampuli le eka-Priscilla Mfumira sitakhuluma nxa yecala sivalile nxa yenacala amadali kakhulu newodwa.
Lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezenotho yelizwe ubexoxa ecingweni lesithandekile mhlanga weStudio 7 eseHarare.
Zimbabwe, the voice of America.
Iningi lithi ukukhwela kwentengo yechukela izolo sokwengeze ubunzima elivele libhekane labo okutsho ukuthi sokuza baba ezindlini lapha. Inkampani elungisa ichukela eTongat Hewlett ikhuphule intengo yechukela ngesilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini. Lokhu kuza ngesikhathi intengo yempahla enenge ezitolo layo iqhubeka isiya phezulu. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele uthi lokhu kuveza sobala ukwehluleka kwebandla elibusayo leZANU PF ukuvuselela umnotho welizwe.
Ama-shops singathi mbe izitolo eziningi bangabe bebethengisa into zabo ngemali yeZimbabwe singatshela le ibhondi esetshenziswayo kodwa intengo yabo bona abayigcinileyo ngeyama-US dollar. So isikhathi esiningi i-rate ingatshintsha kwi-black market lapha kumbe khona bane-bank uzabona ukuthi izinto lazo ziyakhwela. So into ziyakhwela nsuku zonke kungaba yithukela kungaba yinyama kungaba yifiweli into zitshona zikhwela nsuku zonke. Isinkwa sinjalo siyashoda lapho sithola khona sengisithi $5 $6 ibhanzi lakhona nalo liyabelikhwelile. So izinto eZimbabwe ziyazi lokho zikhuphuka okwenza abantu abaningi bengenelisi ukuthi bethole nje ukudla ngathi amamizi amathathu ngelanga ngoba into ziyazi lokho zikhwela okanye imiholo yabantu ayikhwele.
Bakhona yini abathengisayo ngedola lemelika lemali yakwamanye amazwe abayamukela ezandleni kumbe baguqula intengo njalo nje kuphela?
Hayi ezitolo lapho abantu bayathengisa ngemali yakuleli ilizwe but abakwenzayo ikuthi nje baguqula intengo nxa into yakuyi-$2 iyayithengisa nge-$6 njalo njalo. So intengo yamingathi amadola e-America bathathi kodwa intengo yabe ikutshengisela nje ukuthi hhayi into leyo loku ithengiswa ngama-US dollar wena ubhadala ngemali yakuleyo.
Ibhanga elikhulu lelizwe sizwa kuthiwa seliqalisile ukumemezela ukuphenduka kwedola leZimbabwe. Abantu bathini ngalokho?
Singathi ngokuletha ukuthi ngaka 2014 beze bethi kona abantu sebezaqala ukusebenzisa idola leZimbabwe. Kwahle kwatshengisela ukuthi iZimbabwe idola siphendukile. So abantu nje sebekujwayele ukuthi kuze kuba khona, sebekhangelele nje ukuthi intengo le izakhwela kuze kufike ngaphi. Abanye besesabela ukuthi kungafika ke lapho okwakufika khona ngo-2000. Sigcina sibuyisela futhi back ukuthi abantu sebesebenzise imali zakwamanye amazwe.
AbeZCTU sesike sezwa bekhuluma ngokutshengisela ezitaladeni phezu kokukhwela mahlayana kwentengo yezinto. UZulu ulawo yini umdlandla wokutshengisela kumbe wesaba okuke kwenzakala ngozibandlela?
Ukutshengisela kweZimbabwe kuyahlupha kakhulu ngoba iningi labantu livele kalisebenzi. Abantu nje abaziphilela ngokuthengisa ema-flea market langaphi langaphi. Izisebenzi zona zilutshwana kakhulu. Abaningi abantu abasebenzayo ngabantu abasebenza kuhulumente futhi ngama-civil servants. And isikhathi esiningi zathatha ama-civil servants wona vele kahambi kwi-strike isikhathi esiningi. So ukutshengisela kuba khona kunenye into abantu bayahlala ezindlini. Nxa ikakhulu abantu bemijova abangathi kona hhayi thina intengo yamafutha sisayenelisi sizamisa iimota zethu. Yiko lapho othola khona abantu bengasayi emsebenzini. So niyaye ngizwe abantu bezethikile ukuthi bazathengisela but abone kuphumelela ngoba iningi labantu livele kalisebenzi.
Lo ke ngumnumzana Zenzele Ndebele, ingcwethi ecubungula izombusazo, ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi amasotsha amathathu abotshiwe edolobheni le-Beitbridge ngemva kokudubula abulala elinye ilunga lesonto yeZayoni ebelisiyathandaza ezintabeni labanye bakhe. Iphephandaba le-Herald lithi kulesiphathamandla sogatsha lwezinara unkosikazi Nancy Masiwa Chamisa olokhu ethola iholo lenkulungwane zamadola eziningi lanxa waxotshwa emsebenzini. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu linabalaleli bethu. Ye sesilipha ke amazwi enu eliwathumele ngapha emsakazweni weStudio 7 ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Kini basakazi bala Studio 7, ngithanda ukulipulisa, ngilifisela impilo enhle, ukusilethela inyuzi ezimqotho isizwa konke okwenzakalayo emhlabeni jikelezi. Mina engikhulumayo nginguCleva Ncobe ngisesigabeni seBhani. Ngithanda ukulincoma kakhulu ngomsebenzi eliwenzayo andibakithi hlezi lisitshela okwenzakalayo ezigabeni zethu eseZimbabwe esilobunzima. Hayi, ubunzima bukhona kulezi nsuku yisiphithiphithi ku-East lapha. Hayi, isiphithiphithi sibili, abantu bakithi angikwazi ukuthi umbuso lo wezano wabangena njani. Bebadinga ukuthi beze begajiswe ukuze umuntu wakhona ebone. Hayi, kunzima bukhona sibili, sibuthwele kwelakithi lapha eZimbabwe, asisakwazi. Ma kuthiwa siba lama-rallies izanu iyabe igijima up and down ifuna ukubroker kuthi kungenzakali. Kanti hhayi, okwakadesi lokhana babekwenza ngesikhathi sephelwa umgabe, hhayi kwathi sokungani sokunganene babekufisa ukuthi ngabe bengachitha kodwa kuyehlula ngokumthetho ukhanya nganathi sibagabhele. Hhayi, isithembiso silaso kakhulu okuthi kade sengxa e-East sizamfaka u-MP wethu amaneninye lawo. Ngithanda ukubonga abasakazi base-America abasilethela izindaba eziqotho. Sisale kahle, yimi engithanda ukuxoxisana lani sibonisana. Kini basakazi ala studio 7 ngithanda ukulibulisa ngilifisela impilo enhle ukusilethela inyuzi ezimqotho esizwa konke okwenzakalayo emhlabeni jikelezi. Mina engikhulumayo ngingukileva Ncube ngisesigabeni selibhani. Ngithanda ukulincoma kakhulu ngomsebenzi eliwenzayo bantu bakithi hlezi lisitshela okwenzakalayo ezigabeni zethu seZimbabwe esilobunzima. Hayi, kunzima kukhona lezi nsuku isiphithiphithi ku-East lapha. Hayi, isiphithiphithi sibili, abantu bakithi angikwazi ukuthi umbuso lo wezano wabangena njani. Bebadinga ukuthi beze begajiswe ukuze umuntu wakhona ebone. Hayi, kunzima kukhona sibili, sibuthwele kwelakithi lapha eZimbabwe. Asisakwazi ma kuthiwa siba lama-rallies izanu iyabigijima up and down ifuna ukubloka kuthi kungenzakali. Kade hhayi okwakathesi lokhana babekwenza ngesikhathi sebelwa mgabe, hhayi kwathi sokungani sokunganene babekufisa ukuthi ngabe bengachitha, kodwa kwehlula ngokomthetho ukhanya nganathi sibagabhele. Hhayi, isithembiso silaso kakhulu okuthi kade sengxa e-East sizamfaka u-MP wethu amaneninye lawo. Ngithanda ukubonga abasakazi base-America abasilethela izindaba ezimqoto. Sisale kahle, yimi engithanda ukuxoxisana lani sibonisana.
Mina ngiyajabula lokhu okwenziwa ngu-President Nelson Chamisa ukuthi ahlanganise ilizwe ngezindimi lapha khona ufika akhulume nxabo isiyona ukhulume isiyona ngapha ekhona lapha khona esindebeleni ukhulume isindebele ngoba elizweni kulabantu abadala abangazi isikhiwa. Uyafica ukuthi upresident uyakhuluma ngesikhiwa lalapho kulezizalukazi khona.
Ngiphinde futhi inambazane 0779036075. Talibonani kustudio 7, ngicela ubekezela bhanda. Ngaze ekhala ethi ufuna usizo, mhlawumbe engasizakala. Ngicela engifonele kulezi namba uma eseduzane 0779036075. Kalibonani kustudio 7, ngicela ubekezela bhanda. Ngaze ekhala ethi ufuna usizo, mhlawumbe engasizakala. Ngicela engifonele kulezi namba uma eseduzane 0779036075.
Lawo ke abengamazwi enu lina balaleli bethu, amazwi ke liwathumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Abasakhulayo abakuhlelo lukahulumende welemelika olujonge ukuthuthukisa abatsha abadabuka kuzwekazi le-Afrika lokubahlomisa kumisebenzi etshiyeneyo oluthiwa Mandela Washington Fellowship babuthene esigodlweni se-Washington DC izolo. Kuhlelo olwe Mandela Washington Fellowship Summit, ovule uhlelo lolu ngokusemthethweni ngumnumzana Ben Carson, umphathintambo obona ngezindlu kwele Melika, wethula amazwi lenkuthazo kuxuku labasakhulayo laba abakuhlelo lwalumnyaka. UMike Hobe weStudio 7 uxoxe lomnumzana Vusumuzi Mkhwananzi, omunye wabasakhulayo abakuhlelo lwalonyaka olwe Mandela Washington Fellowship. Kesizwe ingxoxo ayenze lo Mike Hobe.
Mina ngithintekile kakhulu lapho umnumzana uCarson ekhuluma. Ikakhulu uthe yena umamakhe wakhule esebenze emayadini kumbe singathi esilunga ama-domestic workers. Mina ngakhuliswa umuntu esingathi domestic worker, umama wayesebenza emayadini esebenzela amakhiwa labantu. So umnumzane Khasonte ekhuluma bokungani ukhuluma lami ngoba ngithintekile kakhulu. Ngabona ukubana nxa umnumzane Khasone kwanisa ukuthi ebe lapha khona ngiyakwazi ukwenza lo mayiphi into lapha emhlabeni
kodwa ngaphandle ku about the life story ka babu Ben Carson ukhona okunye ophumileyo na kuhlelo namhla
ye omunye engutholileyo kubana asilandanga ukwenza iholiday lapha sizosebenza ye sesifundile kusasa lathi kumele sibone ukuthi lapha esivela khona iAfrika yathuthuka kakhulu
asinteni kancane mayelana lodaba lwemfundo
sifunda into eziningi thina besedrake university besenze kuthiwa yi-experiential learning ngathi isikhathi esiningi besitshona silabantu abamabhizimusi sisenza ama-community projects sibuya le classini sizofunda but into engikwazisa ukuthi ngajabula kakhulu ubona khona phana sihlanga labantu abatshiyeneyo mina mbuye ngile company yami emayirana esebenzelayo eZimbabwe lase-Africa sithe sesikhona ngale sixoxisana labanye sithole ithuba lokubana sikwanise ukuthi si-register imayirana ibe imayirana international kulama-partners amanye ehlangane lawo abangabantu abale-citizenship yakhonapha e-America kunjabulisile kakhulu ngoba kuyenza ukubana i-vision engilayo iqhubekele phambili
asithinteni udaba mayelana lobudlelwano ngiyazi ukuthi owayengumongameli yena owaqala uhlelo lomnumzane uBarack Obama abanye bathi president number 44 nguwe wathi hayi ubudlelwano phakathi kwabasakhulayo abadabuka emazweni athiyeneyo kwele Afrika kuyinto eqakathekileyo ngempela umuntu ongathi hayi mina when I go back home sabe selolu budlelwano sisasebenza ndawonye
ngiyabonga kakhulu hayi lapha phakathi kwabantu bonke lawa 700 labantu the amazing people ama imbono yabo ihezwa lawo yazi uphonga uvuthama ukuthi hey abantu bayasebenza but thina into enjabulisa kakhulu sithe sise Drake University sabona ukuthi hayi interacta labanye abahambayo kuhlelo leli kuminyaka edlulileyo sananzele ukuthi hayi nxa abantu bangahlangana bathi yes sizasebenza sonke yes sizasebenza sonke but sibona ukuthi ngcono sithatha amazwi ethu siwafake into action sase siforma icompany ethiwa yi-the greater global partnership sakhipha sakusafaka ama-$500 ethu siyi-12 sahle sakhipha ama-$100 khonapho sarejista icompany yethu iyunivesithi yakwanisa ukuthi sitholele i-lawyer sase sisebenza ama-values ethu ama-articles i-organizational structure kuyena lawa amaviki alandelayo siyasebenza gadalala ukubana sikwanise ukuyilontsha leyi nkampani it will be one of the first companies which can be simultaneously launched in more than 10 countries
abontanga ke abaseZimbabwe ukhangela ufuzabo ubathuthukisa kanjani
mina ngiyavutha phakathi ukubuyela ekhaya sokumvuzele semfuna ukuyasebenza kulezinto eziningi engizibonayo ukubana ngingazenza ngcono ngiyathi esikulungu bathi uyaba lebhedeni uyabulayo ukubana I must make a difference kumele into endithinta kakhulu enhliziyweni yami ngoba ngiyakwazi ubana ukuze ngibe lapha kulabantu abanikayo ithuba lenaleli kulabantu engangingabazi ababembhadalela i-school fees kulabantu engangingabazi ababebuya benika okokudla so mina endithanda ukukutsho ukuthi ngesikhiwa bathi I'll be accountable mina ngingumntwana wase-Africa ngumntwana waseZimbabwe ngumntwana okhuliswe ngabantu abaningi abatshiyeneyo lami ngizakwenza ngizabisela ngikhulise abaningi amfuna ukuyakha kuphela ikhampani encane ngoba kumele ngiyakhe ikhampani enkulu ekwanisa ukuthi isize abantu abaningi
lo-ke ngumnumzana Vusumuzi Mkhwananzi osakhulayo okuhlelo lweMandela Washington Fellowship olwalonyaka ebekhuluma khonapha eWashington DC. Lamhlanje kuhlelo lwethu lapho isihlaziya udaba lwendlala emaphandleni sixoxa lomnumzana Dingumuzi Phuthi omela isigaba sebulili ma West edalela eParliamente ongowebandla lezanu PF.
Hayi kuvi mntakala kakhulu ukugambela amanga. Kuvi abantu bakithi bazwele lonyaka kodwa ke kuthembisa singanqoba ngoba na singaphumelela ukuthi lokho engikucelileyo mina ikakhulu kusabelwe ngisikhangeleyo ebulili mawest kunye labanye nje abaningi emadebeleland south engibaziyo. Sesicele-ke ukuthi kwengezelelwe inani lamasaka anikwa abantu. Bengikhuluma nje lophethe i-ofisi ye-social welfare eGwanda eprovinsi ukuthi aluba kungenzakala ukuthi engezelelwe amasaka, yebo kungathi kuyavunywa-ke lokho ukwenzela ukuthi kungabi nabantu abazanikwa amasaka ngoba kuthiwa bayadubeka, kodwa abanye bese bethiwa kabanikwa ngoba kusetshenziswe ezinye iy'ndlela zokutho ukuthi bayadubeka kumbe kabadubeki. Umuntu onke uyadubeka ngalesi sikhathi esikuso ngoba ngakula muntu olemkhoba eyayithelezela emasimini akhe yedwa ngoba izulu kalinanga kithi sonke. So wonke umuntu katholanga izulu eneneleyo, wonke umuntu udinga usizo lokudla. So ke hayi sibona ngazathi singazama ukukunqoba ngaleyo ndlela, kodwa ke hayi ngivume sibili lapho baba, indlala imbi kuvi sibili lapho esihamba khona sibhoda indawo eziningi kakhulu every Friday and Saturday and Sunday and esihlangana lakho kuzwisa ubuhlungu kakhulu.
Manje abantu baphila njani asithi bevuka ekuseni lize liyetshona ilanga?
Bephila njani ukuthi bayabedlene?
Yeah,
hayi la mahla akhale gijima. Kukwamanye amazwe aluba sibona inyuzi ziphuma kubomabonakude zibonisa isimo esibi, kodwa njengoba ngisitsho-ke abantu bakithi bayazizamazamela. La uyakwazi sila abantu bakithi abasebenza bandle kwelizwe abazamazamayo ukuba bethumeze lokhu lalokhu. Sila abantu abathanda ukuzivusela amakhanda bayethenga lokhu kwenye indawo abone ukuthi angakutshintshisa njani kube yilokhu yana angelakho. Kodwa okuhle engingathi kusabambe abantu kathesi, hhayi uhulumende abantu abanika ukudla sibili malanga wonke. Imigwaqo inde ifile ngenxa ikakhulu yezimota ezinkulu eziyabe zithwele umumbu almost every week zisiya kuma-ward. Ngakhangela ibulilima yona ila ma-ward angu-22, khangela wonke ama-ward la ayi-22 every month kumele kube lokuholwa. So ungakhangela nje ukuthi laba abaholayo-ke kusangathi kuyadedisa ubuhlungu bendlala le. Kuphinde kube yikuthi yona i-GMB uhulumende through i-GMB unika abantu umumbu, inyawuthi, all cereals in general at a very subsidized price. I-price ongeke wacabangela ukuthi yiyo sibili ongathenga ngayo, just 37 pounds. Nxa singathi 37 bond it's even far less than i-rand, i-100 rand. To say 37 bond is less than 100 rand. So kabape kwazi abantu bakithi ukuthi uyafika e-GNB ulenxa zakho ezikwanileyo uthenge isaka lakho ulisebenzise kanjani. Ngingathi yikho nje okusakhipha amakhanda phangaphandle kwamanzi okwakadesi.
Izifuyo zona-ke
ye yikho kungathi kulobuhlungu khona lapho ngoba izifuyo azila vani ozathi uzazithathela amakhumkhumu egoli njengabantu. Kodwa ke sokulo mkhuba enguncoma kakhulu wokuthi abantu sebekwazi ukuthi siyaphila isitsho sesane sokuthi make hay while sunshine esesikhiwa. Basika utshani kwezinye indawo ikakhulu asithi engxenye kulungiswa imigwaqo emaceleni lapho ukuthi kukhanye kuhle abantu bayagoqa utshani lobana bayebugcina kuthi nxa sokukubi-ke babusebenzise. Kodwa inkomo bezisadobhadobha sibili, indlala ekhona isiyo leyane yokuthi inkomo sezicuba. Hatshi inkomo ziyakubona sibili utshani zidobhadobhe, kodwa bese zincediswa yilaba abatholayo bazinike utshani lokuyana, abanye abatholayo bazinike isawudo leliyana lazo zithole ukunatha amanzi. Kodwa inkinga esilayo kakhulu ngamanzi ngoba indawo zakithi eziningi azilamadamu. Amadamu akhona alungiswa from about the early 1930s. Siyakhankasa emisebenzini yethu kuma-partners awe-development nakuhulumende ukuthi sithole ukulungiswa kwamadamu amaningi kunye lokuqalwa kwamatsha.
Lo-ke ngumnumzana Dingumuzi Phuthi omela isigaba sebulilima edale lephalamende ongowebandla le-ZANU-PF. Esigqibela-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingakhohlwa-ke ukuthi lingasizwa sixoxa njalo kusasa ngodaba lwendlala emaphandleni. Ye isikhathi sesidliwe ngumangoye njengokutsho kwami. Sizadibana njalo kusasa sikhathi sinye 6:30 ekuseni. Lingasithola njalo ntambama ngo 7:30. Igama nguChris Gande.